Yebo siya kubona izinto ziyakhwela siyaphezulu ezidliwayo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kubanga indlala kubanga ubuhlungu ebantwini izikolo zivuliwe kunje abantwana bahamba bengadlanga abantu bathona bengadlanga nxa ukuthi ukudla kusathengeki ukudla intengo yakho oyithola ikulelizinga kuvikele landelayo sisukile sekwenye indawo kunyanga elandelayo akumanga nje ndawonye ukudla intengo yakho iyakhwela njalo nje ngakho ke iripotile World Bank liqiniso kakhulu kakhulu ukudla kuyadulela izweni kuyakhwela njalo nje kuso sonke isikhathi
kungaba kuyini okubangela ukuthi intengo le iqhubekele phambili iqansa njalo imali entsha eyamaziki ingaphathisa na kulolu duku
lanxa ziziningi izinto ezibanga ukuthi intengo yokudla ikhwele endaweni ezihlukahlukeneyo emhlabeni okubalelwa khona ukuthi uthole ukuthi ukudla lapho kusuka khona kakusasuki ngendlela efaneleyo ngesizathu sempi kumbe inye natural disaster eZimbabwe into eyiyo ebanga kakhulu ukuthi ukudla kukhwele intengo yokudla ikhwele ikuthi imali yeZimbabwe kayithengi ngendlela efaneleyo kanti ukudla kuyasilela ngokuba ezomnotho zingasebenzi ngendlela efaneleyo asivuni ngendlela efaneleyo iindustry yethu ayisebenzi ngendlela efaneleyo kubangela ukusilela kokudla bese sikuthenga ngaphandle kwelizwe ukudla lokhena kube sekukhwela kanjalo kanti ke njalo sibona njalo nje amafutha ezimoto ekhwela sibona ielectricity ekhwela lakho khona lokho kuyancedisa ukuthi intengo yokudla ikhwelisi yaphezulu ukuthi izigi izanceda kumbaso zincede kusesemasinyane abaningi vele abakayithinta abakayibambi kodwa yona yodwa isoze incede nxa ingancediswanga ngezinye izinto kodwa nxa ingaba lamandla igcina amandla iwalondoloze ingancedisa ukuvimbela ukuthi ukudla kukhwele ngendlela esibona kusenzeka ngayo into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni ukuze kungasilele ukudla elizweni ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo kumele i-agriculture amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo sibe lokudla okulutshwana esikuthola ngaphandle kwamazwe okwakhathesi kuyasilela ukudla kufanelanga kusilele okwesibili kumele imali yethu ibe lamandla iqine ngendlela efaneleyo okwesithathu kumele sibone ukuthi lokho okunye okudingakala ukuze sibe lokudla okunjengo-electricity amafutha ezimoto akakhweli ngendlela ebangukuthi ukudla lakho kugcine kukhwela zonke zona lezo zinto zizadingeka ukuthi zibe khona i-industry yethu kayivuke iphile izancedisa imali yethu iqine kuzancedisa kanti ke lezi zinto ezifuqa intengo isiya phezulu zingabi ngendlela ezingakhona.